Siyabonga Chris Lomavela si lechana njani mthwakazi omuhle siyalamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 18 ngoNtulikazi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje. Ukutshengisela kwezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni achiyeneyo zisola umbuso webandla leZANU-PF kuyadlondlobala. Umkhokeli womzabalazo we this flag umnumzana Ivan Mawarire uhlangana lezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Seliphindele esiqongweni sengalane yemiklomelo iqembu leHighlanders ngemva kwemidlalo yePremier Soccer League edlalwe ngempela viki. Zonke lezindaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Ukutshengisela kwezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni achiyeneyo zisola umbuso webandla leZANU-PF kuqhubekele phambili ngempela viki. Njalo namuhla bekutshengisela izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Sweden. Amakhulu abantu emazweni afana leAustralia leMelika batshengisele ngomgqibelo besekela umzabalazo wetajamuka leThis Flag. Besithi sokuyisikhathi sokuthi uMongameli Robert Mugabe achiye intambo zombuso ngoba esehlulekile ukubusa kuhle lokuvuselela umnotho welizwe. Abahlala eMelika batshengisele esigodlweni someli weZimbabwe eWashington DC lapho ababuthane khona bethwele amafulegi eZimbabwe. Bebetshaya njalo imbiza bethwele impini besekela umkhankaso osungulwe ngomunye wabasekeli bakamnumzana Morgan Tsvangirai, unkosazana Thokozani Khube kobulawayo ngomgqibelo. UMakhube labanye bakhe bathi kuphumelele kakhulu ukutshengisela kwabo. Kulokunye njalo ukutshengisela kwezizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika okuza kuba khona ngolwesine edolobheni leNew York. Sixhume umgcini sihlalo weMDCT khonapha eMelika umnumzana Dan Moyo ongomunye wabantu abatshengiseleyo ngomgqibelo.
Sisola konke nje okwenzakala ekhaya, sisola ukuthi njengamanje i-government ka-Robert Mugabe isihlulekile ukubusa into zonke ekhaya. Sezimoshakele akusilamsebenzi, indlala isigcwele elizweni, i-corruption isiyandile, into zakhona ziningi kakhulu. And okubalulekileyo kithi ukuthi sokumele kube notshintsho olubonakalayo, kumele kube lama-reform awe-election azokwazi ukuthi kube lama-election azokhetha umuntu ofiselwa ngabantu ukuthi abuse ilizwe lakithi. Njengoba sibona imisebenzi ayikho, lezimali ziyatshontshwa, nakula ma-investigation ayenziwayo i-government, okusitshengiselayo thina ukuthi bona ngokwabo abasembusweni yibona abakorrupt. Ngakho sithi thina njengamaZimbabweni isikhathi sokuthi bayehliswe ezikhundleni sesifikile.
Sibonile ukutshengisela lokhu kusenzakala emazweni achiyeneyo kubo South Africa, Australia, khonapha eMelika, kubo Bhilithane. Uhulumende umbona elalela yini kumbe ngumzabalazo ozobuya uphele nje uphelele eboyeni njengesithukuthuku zenja?
Angiboni kungumzabalazo ongaphelela emoyeni lo ngoba amaZimbabweni aphume ngobuningi babo. Yebo, yes, le government engalaleli izifiso zabantu, kodwa okusalayo ayikho i-government engakhona ukuqhubeka ibusa abantu asebeyijikele ngoba abantu abasayifuni le government. Ngakho-ke kuzomele i-government ikwazi ukuthi ukubusa kwabo akusafunakale, abantu abasawufuni umbuso wabo. And ngoba lasekhaya siyabona nje ngama-stairway asesiba khona esenzakala almost regularly, kusho ukuthi ngezinye indlela ikamenda itshela indlela ukuthi ngaqhubeka ifosela abantu osokusele ukuthi babize i-election ezoba lukhetho oluzokhetha uhulumende ofuna ngabantu.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT khonapha eMelika. Ngemva kokupha ithemba abaningi elizweni, umfundisi Ivan Mawarire usuke abaningi bengazi walubhekisa kwele South Africa. Lapho athi ukhulumisana lezizalwane zeZimbabwe ezikulelo lizwe ngodaba lweZimbabwe. Kulandela imbiko ebulenjini be-internet ethi uMawarire uthunywe libandla leZANU-PF ukuze achitha usekelo lwamabandla aphikisayo. Kodwa uMawarire ulandule limbiko kungxoxo ayenze lo Chris Gande we-Studio 7 namuhla. Esithi limbiko ingamanga njalo ijonge ukumngcolisa nje kuphela. Uthi njalo ngamanga ukuthi ulubhekise kwele Melika lapho afuna ukuyacela ubuphepheli esithi uzabuyela eZimbabwe kumalanga amalutshwana alandelayo. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana yena othi engaba eqotho uMawarire kodwa kumele uZulu amkhangele ngamehlo omabili.
Eqinisweni mnumzane uGandhi ipolitiki umhlaba wonke ungaka kuyenzeka ukuthi kube labantu abayizithunywa bethunywe ngani bazokhokhela abantu ngani balezibindi kodwa bona besebenzela umbuso okhona bemunye abantu mungula njalo lokuthi bathathe amehlo abantu bayabeke kwenye indawo ukuze abantu bangakhangeli lokho kumele bawukhangele. Kodwa akutsho Gandhi ukuthi upolitiki sengama ngokuthi umuntu ucatshangela ukuthi angabe ngumcuphi kumbe eyisithunywa sombuso, ngoba esintwini bathi noma kulo mthakathi ekhaya kuyathethelwa kunjalo. So angiboni ukuthi kuyasolakala sibili isimo sakhe lapho avela khona labantu azwana labo le ndlela akhule ngayo ukuthi ngumuntu oseduzane lombuso. Kodwa lokho akusho ukuthi umphakathi weZimbabwe singama ukupolitika uthi lo muntu ungayithunyiwe ngcono siyekele ukumlandela. Bengamlandela bagcine bedlulisa amalawulo ale into ayizamayo bayigcengale kwakhe benza abafuna ukukwenza. Akudingeki ukuthi abantu beze belahlekelwe lithemba.
Kodwa ke singathini nxa sibona ubana ngumuntu owenelise ukuthi avuse umdlazela kubo bonke lalabo kade bethi vele zompolitiki kasizingeni kodwa nampo labo sebekhuluma ngayena lo ubaba ungathini wena lo?
Ye ungamkhangela kahle indlela abuye ngayo, ubuye njengomuntu othi yena akafuni kuvusa abantu, ubuye futhi njengomuntu ongathi yena abantu kabamlandeli, but ubuye esebenzisa isonto njalo esebenzisa ukuthi ungumuntu othembekileyo esola nje okwenzakalayo elizweni. Abantu bakithi isikhathi esiningi umhlaba wonke nje jikelele bayamthemba umuntu ongaqhambiwa ukufunayo othi yena hayi amfuni ukulikhokhela, amfuni mandla, amfuni imali, ngisolo okwenzakalayo. So uzenze wathembeka masinyane ngakhona ukuthi bengelabandla akilo ubengafuni kuvotelwa, but esithi yena ubuhlungu ngokwenzakala emphakathini. So uphangise wathembakala ngenxa yalokho wasebuthelela abantu ngoba ekhanya engumuntu ongafuni lutho, ongafuni imali, ongafuni mandla, ongafuni kubuswa. Yikho kumenze wabuthanisa abantu masinya kangaka.
Lo ngumnumzana Dinizulu Macaphulana obexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseSouth Africa. Ibandla lama-Republicans namuhla liqale umkhosi walo omkhulu edolobheni le-Cleveland e-Ohio lapho eliza kwethula khona umnumzana Donald Trump okusemthethweni ukuthi abe nguye olimelayo kukhetho lokudinga umongameli weMelika ngolwezi. Umkhosi lo uza kulokufuthelana okukhulu elizweni kulandela ukudutshulwa kwamapholisa amathathu eLos Angeles izolo ngomunye undoda onsundu. Isehlakalo lesi silandele ukubulawa njalo kwamapholisa amahlanu eDallas kumaviki amabili edluleyo ngonsundu njalo. Kubikwa kunyakazela kakhulu eCleveland njalo kugcwele amapholisa alondoloza ukuthula. Sixhume isizalwane seZimbabwe esihlala eCleveland umnumzana Wayne Albertine yena othi ukufuthelana lokho kumenza ezwe elokwesaba.
Iqala namhlanje kodwa siyibona ku TV kuphela. Siyesaba kulama protesters, kulama abantu abahlanyayo vele lapha nga downtown. I'm not sure nzabona namhlanje see what's going on, see if anything happens, but ngiyesaba. That's the honest truth.
Kuyini okwesabayo kahle kahle?
Siyabona amapolice abadabula abantu, badubula abantu, and ama-protesters lawo. And u-Trump yena, angimtrust vele umuntu wangkhona. I don't know ukuthi what is going to happen here. Vele, I was hoping ukuthi i-convention le beyenze e-New York or something ngale. You know, not a Cleveland la. The way abantu abakhuluma ngakho, maybe something's going to happen khona. So siyesaba kuphela. We're looking at everything happening in France. Attacking, you know, so much unrest in Lisbon. So hopefully it will be peaceful up in Cleveland.
UTrump uthi wena awumethembi kuyini okusolayo ngaye?
UTrump vele antuzonda ma foreigners vele UTrump. Into yakhe vele always talking against ama-Mexicans, ama-illegals, ama-foreigners vele. So mina ngivele Zimbabwe, I can't side lo muntu onjalo.
Ngezinye indlela ungathi wena uyamele kuhlangothi luka Hillary Clinton?
Yeah, I mean, those are the only choices. Minu Hillary la ngimthandi kangaka, but seems like the more logical choice than Trump. Out of the two, I think Hillary ungcono.
Bakhona abangane bakho labo abathi kabasoze bahambe ku-convention yonale ngoba besesaba nje besethuka njengawe?
Sibaningi, sibaningi. Ibona ku TV and we're just hoping ukuthi abantu ba, you know, they stay safe lapha, but you never know what can happen, Elise, and there's too much crazy stuff going on, so akula mashuwa, you know.
Umnumzana Wayne Albertine isizalwane seZimbabwe esihlala eCleveland konapha eMelika. Kuhlelo lwabasakhulayo kusasa sizabe sixoxisana labontanga beZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ngokubambana abakwenzayo lozulu weZimbabwe ekusoleni umbuso weZANU-PF. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uNtungameli Nkomo lomunye wami uTatenda Gumbo. Inhlanganiso zezisebenzi zithi umanyano weSADC kumele ungenele kudaba lweZimbabwe kudingwe isisombululo kudaba lokubhidlika komnotho. Kubika uMavis Gama.
Lokhu kuza ngemva kwempumela yenhlolisiso eyenziwe inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions eveze ububi besimo kwezomnotho eZimbabwe. Izisebenzi ziqhubeka zithwele luklubhu zingalitholi iholo okuphazamisa inhlala kahle kaZulu. Unobhala jikelele weZCTU uMnumzana Jafet Moyo uthi kungaba ngumbono omuhle nxa udaba lweZimbabwe lungabuyiselwa njalo eSADC.
Singakhangela ama-conditions akhona kwamanje, ngama-same conditions esasilawo ngesikhathi iSADC ize ilubambe udaba lweZimbabwe kuze kube le inclusive government. AmaZimbabwens ayephakathi kwenkinga, i-economy ngamadolo phansi, kuhlukumikezana, abantu bechaywa, yikho esesikubona abantu bebotshwa, yikho esesikubona kwamanje, yikho sibona kuqakathekile ukuthi alubathi nje iSADC nje iyakukhangelisa ukuthi hhayi abakwenzayo lokhuyana azange beluqede udubo, abona balubamba bachiyele endleleni, sokubuyele lapho kwakukhona ngesikhathi bencedise, sokufanele njalo indaba leyo bayikhangelisise.
Wengeza umoya ethi impumela yale i-report iyabadanisa kakhulu njengenkokheli yezisebenzi.
Nxa sikhangela izakhiwo eziphakathi kwelizwe, kuyatshengisela ukuthi kungaba le mali, kodwa sibona nje izisebenzi azikholi. Esinye sokunazela yikuthi nje sesilabayanga abathize, abantu bangafa nje besahlile kuya ezibedlela ngindawo ukuthi abantu abaholi siyathola ukuthi abantwana abasoze bephumelele kuye esikolo elakusasa selimnyamake ebantwaneni bethu yikho sikubona kuphuma phakathi kwe-report.
Umnumzana Nathan Banda usebenzela iZCTU kuhlangothi olubona ngezokuvikela ingozi emsebenzini. UBanda uthi isimo esikhona elizweni sidinga ukuthathelwa amanyathelo ngokuphangisa.
Sithe sikubona sakuhluza sabona ukuthi khona kumele sicine khona ukuzwisisa sibe ngabantu abahlangana labanye sibizane siqoqane sonkeni senze umhlangano omkhulu sikhuluma ngodaba lolu. Ngenxa yokuthi udaba olunje lungahlala lukhulunywa kuma meetings or emhlanganweni kulokho esithi ngama TNF kwesinye isikhathi akusiniki umvuzo oyiwo esabe sifuna ukuthi khona ngani kuyasebenzeka. Singakukhangela silabantu abaningi asebele iminyaka ethize bengaholi 3 years, 4 years, 5 years.
Ekhuthaza ukuhlanganyela ndawonye abantu babonisane phezu kwalolu daba.
Okufunakalayo ukuthi sihlanganise umbono sonke sibone ukuthi singenza njani ngokuhlangana endaweni eyodwa nje, kungabe kuse-stadium, kungabe kuse-open space, lapho singakhuluma ngalo lolu daba siqoqe izikhulumi ezivela kwezinye inhlanganiso. Engxenye singathola impendulo ukuthi singakuqeda njani lokho kusebenza singaholi. Kuyindaba yama-employers abayibo abaqhubela phambili udaba lolu esasikhuluma ngalo lwe-capitalism le-individualism lokujontsha khona ukusitshontshela imali lezo siphandinganisa sihola. Singakukhangela ukungaholi lokhu lama-pensions ethu lawo asenkingeni.
Ingcwethi kwezomnotho zithi lalawo mankampani anganelisa ukutholisa isisebenzi iholo engakwenzi lokho ecatsha ngesimo somnotho. Ingcwethi kweziphathelene lezisebenzi zona zithi kusobala ukuba iziphathamandla zikahulumende zingazihluphi ukudinga indlela zokusilungisa isimo somnotho ngoba zona zidla zisutha uZulu esidla ingqoqo zomlomo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amapolisa amane akwele Kenya amiswe phambi komthethwandaba esetheswa icala lokubulala igqwetha elilwela amalungelo oluntu ngenyanga edluleyo. Umnumzana Willy Kimani lo muntu ayemela umnumzana Joshua Mwenda kanye lomtshayeli weteksi ababehamba ngayo uJoseph Muiruri. Izihlobo labangane bamapolisa abulawe edolobheni le-Baton Rouge e-Louisiana eMelika ngesonto ngomunye undoda onsundu oyayikubutho babe lombuthano yokubakhumbula namuhla. Abantu abaningi ikakhulu emaphandleni bakhala ngokuthi lokhe bebhekane lohlupho lokuhamba imango emide besiya emakliniki lezibhedlela. Kubika uNothando Spanda.
Lanxa uhulumende elenjongo yokuthi wonke umuntu afinyelele ikliniki kumbe isibhedlela phansi kwamakhilomitha alitshumi, lokhu kuliphupho kuningi likaZulu emaphandleni eZimbabwe. Kulawo makliniki akhona uZulu uthi akula mithi labodokotela okwenza bagcine besiya ezibhedlela ezinkulu kumbe bebuyela ukuyahlala le mikhuhlane emakhaya. Unkosikazi Sipho Dube owedandanda eluphane uthi impilakahle iliphupho kibo ngoba isitholwa ngabalemali abenelisa ukuyafinyelela ezibhedlela ezinkulu. Ikliniki abayiyo abayithembileyo uthi ngejotsholo kodwa akuncedi ukuya khona ngoba akula mithi njalo abongi labo bayasilela.
Isibhedlela ngani uyahamba uthole ukuthi awunesibalutshwane ukuzwelatshwe nxa ufika ekuseni kuvulwa kuze kuthiwa ufola okhuselayini ulindele ukuthi welatshwe.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Rita Phiri uthi sebeke bakhalaza izikhathi eziningi ukuthi bathole ikliniki eduzane ngoba ejotsholo bahamba amakhilomitha alitshumi lanhlanu kuthi elupane ngamakhilomitha angamatshumi amabili.
Isibhedlela silohlupho lalo sibili ngoba sike sakhalaza ngokuthi singathola kumbe iklinika phakathi laphakathi kwe-village yethu lapha kumbe esikolo segumede kumbe emasinyane ukuthi kube seduzane nxa sigulelwa ngabantwana. ngoba sihamba umango omude ejotshulo ngibone ngani ungaba kungama 15 kilometers nxa uhamba ngenyawo usuka lapho usiye eklinika yejotshulo elipane ngapha 20 kilometers sisiya khona ngenyawo kuyabe kunzima yabe ungela mali yokuthi ugade emoteni ugade amabhasi lawo.
Wengeze ethi abongi labo abaselathando okokuthi lalapho ugulelwa kubi akula okunanzayo athi kazi kumbe kubangelwa yikusilela kweholo lokungabhadalwa ngesikhathi.
Uthi usufikile lakhona ngale uthole vele amanensi alananzi kangako kathesa ngazi kumbe iluhlupho lwezimali zona lezo ukuthi kabatholi kahle imali ngendlela eqondileyo. Vele uyabona abazilakisele noma uthutha lo muntu wakhe egula kanganani akuze bambambe sibili akuyabe kulithuba elide njalo le line iyabe isindi funa bengxa uthole thumbe 3 amanesi eklinikhi iyabe kunzima sibili.
Umnumzana Morgan Ncube ongumongi eSt Luke's uthi izibhedlela zakuleli zidinga ukuphathiswa ngemali ethi kuba buhlungu lakibo lapho izigulane zifika kodwa baswelele ukuthi bangaziphathisa ngani.
Kuqakathekile ukuthi laba abagula kancinyane baqale bayobona ekliniki, ikliniki ingabona ukuthi hhayi ukugula kwabo kukhangelela ukuthi kuyobona ngama-specialist, then baza kukhombisa ukuthi hamba ezibhedlela ezikhulu bangakuhambisa ngale, then yikho esifuna ukuthi sibe la.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Thabani Spanda ukhalazelaye ngesiphatho esikhona emakliniki. Ukwelapha uthi akuseyilo ubizo kodwa kukhanya abongi sebengena kulo msebenzi ngenxa yemali nje okwenza banganaki impilakahle yabantu.
Hayi emaklinika hayi asikela njalo futhi ungahamba kuona la amaklinika uyahlala ubambe ilayini uthole ukuthi hayi amanesi angikhona ukwamukela izigulane hayi kuba nzima sibili. Uthole abantu sebezebayindlala khona phana abanye sebezilalele khona phana bedinga usizo ukuze kube nzima ufike ingxe kumbe ngu-8 yazoyetshaya ngu-4 hhayi uzithole usizo lwangikhona hhayi abantu bathole nzima.
Udokotela Nkazimulo Chuma osebenza esibhedlela seSt Luke's uthi okwengeza uhlupho kulesi siqinti yimigwaqo emibi eyenza kuthathe izakhamizi ilanga lonke ukuyafika esibhedlela. Ethi iningi lithembele ezinqoleni lamabhasi ahamba kanye ngelanga obekusenza ukuthi ukuzafika ngesikhathi esibhedlela kube sezandleni zophezulu.
So khona kuyana ukuthi umuntu uyaphuza ukuthola ukudinga usizo anti kuyangezelelwa ukuthi umuntu uyabe ekhatshana lesibhedlela. Sengacabanga ekhatshana ekhaya ukuthi kathesa umele nesibhedlela kodwa engxa umgwaqo oseduze ukhatshana kumele edinga inqola efika emgwaqweni. Engafika emgwaqweni amabhasi amekhaya amanye kayidlula insuku zonke uzalinda isikhathi eside ukuthi azathola ibhasi. Ibhasi lela nxa isithe yatholakala umgwaqo kawurayithi kayeso zihambe masinye efika esibhedlela. So ngendlela yona leyo ukuthi ukuthi sokungenzeka ukuthi afe phakathi lapha engakafiki esibhedlela.
Ngenxa yokusilela kwezibhedlela esigabeni seMathebelele North, izakhamizi eziningi ziphephela eSt Luke's laso esesisandelwa ngabantu. Uhulumende uyehluleka ukunika imali eyaneleyo kwizibhedlela zakhe eziyizo ezisetshenziswa nguZulu osokufake impilo zabantu engozini ngenxa yokusilela kwabodokotela kanye lemithi. Ngimele iStudio 7, nginguNothando Spanda.
Umhlangano womhlaba jikelele ophathelane lokulwisana lomkhuhlane wengculaza uqalile lamhlanje eDurban kule South Africa kulokutshengisela kwalabo abafuna uhulumende bathathe amanyathelo abanzi ekulwisaneni lalomkhuhlane. Isizalwane seZimbabwe lazo zithi zivumelana labatshengiselayo laba, kubika uBenedict Nhlapho.
Akufanelanga kuphinde kwenzeke ukuthi abantu befe ngenxa yokuthi imithi yokwelapha iyadula kakhulu. Layo mazwi asemqoka equla lezinkulungwane zabantu abebetshengisela e-Albert Luthuli International Convention Center eDurban ngelanga lokuqala lomhlangano wamalanga amahlanu owe-International World AIDS Conference 2016. Kulamanxusa edlula izinkulungwane ezilitshumi lasishiyagalombili angena lomhlangano kukhandwa amacebo okulwisa ngcono umkhuhlane wengculaza. Kodwa kabe betshengisela laba abagoqela inhlanganiso ye-Alianza LAC engumanyano owaziwa umhlaba jikelele ekulweleni ukuthi imithi yokwelapha itholakale lula, bakhuthaza amanxusa kulo mhlangano ukuthi ngikho konke okuxoxwayo kuqakathekiswe kutholakala lula kwemithi yokwelapha. Nkosazana Mo Blessing Thembo isizalwane seZimbabwe esisekela ukutshengisela lokhu.
these days kukhanya namaphilisi asekho futhi lokuba khona so abantu bathwele nzima uyabona ama-families abantu bathwele nzima kulezintandane ezathiwa ngabazali zisenabogogo and akula muntu abafidayo ngesituation le esilayo ekhaya sokunzima sterica uyehluleka ukuyathenga ama-ARV asiza abantu izwe lethu vele lwaseliwonakele
abe betshengisela labo abakhudaze unobhala jikele lwenhlanganiso ye-United Nations umnumzana Ban Ki-moon ukuthi aqinisekise ukuthi indingeko zomphakathi ziyaqakathekiswa kwedlula lezo ezamankampani alungisa imithi yokwelapha noba nje abebetshengisela laba bemukele ukuthi kunengi osekwenziwe ngohulumende emizameni yokuthi kube lula ukutholakala kwamaphilisi ehlisa ubuningi begciwane lengculaza emzimbeni ama-antiretroviral bathi ukudula kwemithi yokwelapha ezinye izifo ezibangelwa ligciwane lengculaza ezifana leminye imihlobo yemvukuzane i-TB leminye sekubangele imfa lobuhlungu obukhulu isizalwane seZimbabwe umnumzana Nqabuto Mabena uthi ukhangelele ukuthi abamele uhulumende weZimbabwe kulo mhlangano bangakhulumi baphelele eDurban kodwa kuye kwenziwa konke okuzavunyelwana kulo umhlangano
umuntu angaze abe lamaphilisi kodwa nxa engelakudla kakuncedi ngalutho ngoba kumele nxa unatha amaphilisi kumele uqale udle kumele udle ekuseni udle emini udle ntambama kulabantu abaningi eZimbabwe abalala bengadlanga kube nzima ukuthi abantu banathe amaphilisi lawo
abangena umhlangano lonyaka abagoqela abamela uhulumende ingcitshi ososayensi abacwaningi labalwela amalungelo abaphila legciwane elibangela ingculaza abe betshengisela ke bona bathi ngokucula ingoma ezinje lokwethula amazwi anje kabathandabuza ukuthi izililo zabo zizwakele mele studio 7 eDurban kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapho
Live Talk lamhla sikhangela ukutshengisela kwezizalwane zeZimbabwe ngempela viki zisola umoma oselizweni. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ukutshengisela kwezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni achiyeneyo zisola umbuso webandla leZANU-PF kuyadlondlobala. Umkhokheli womzabalazo weThis Flag umnumzana Ivan Mawarire uhlangana lezizalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Ayike selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamilinkomo. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk. Lilani.